Ilizwe leZimbabwe namhla linanza usuku lukazibuse kulabanye abakorona ngokugugudeka komnotho okubenza ukuthi benganelisi ukuphila ngemfanelo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emkhosini wokunanza usuku lolu eNational Sports Stadium eHarare lezinye indawo ezabelweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo ozabalwa njalo iziphathamandla zikahulumende endaweni ezitshiyeneyo. Ibandla leZANU-PF letheswa umlando wokwehluleka ukubusa osokwenze ukuthi abantu abaningi baphile ngokucela ukudla lokunye okutshiyeneyo. Kulabanye abantu abathi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lokamnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Loba abantu bebhekane lenkinga eziningi, ibandla leZANU-PF likhuthaza uZulu ukuthi athakazelele usuku lukazibuse. UNkosazana Stars Thebe Mathe omele iNkayi South edalo lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi uzibuse ngabantu bonke hathi abasekela uhulumende kaMnangagwa.
Sibonga ukuthi sakhulile ilizwe leZimbabwe lisembusweni wabelungu, ngapha umuntu omnyama amandla okuzicabangela lokuzenzela okungamphumelelisa kunye lemuli yakhe.
Nxa sesikhangele eNkayi khonapho esigabeni sakho lapho khona ubona ngazani-ke sokwaba le ngqubekela phambili enganani sokulokho kwaba lezibuse?
Ingqubekela phambili yaba khona ngoba izikolo zakhiwa. Ngifake isibonelo esingabuzwa muntu kweyami constituency khonapho. IKhomayanga Secondary School liyana yayingekho singakayi kuzibuse. Ngithe ngibala isibonelo zinengi ezayakhiwayo alibana bekumele ngizilandise ngasinye ngasinye. Lama primary schools manengi akhiwayo, banengi abantwana besigaba lesabathola ithuba lemfundo ngoba imfundo sikhululekile lasemtini omnyama.
Singabhodla ukuthi kulabanye phela abangani bayachothoza khonokho ukuthi hayi lapha lalapho ngani akuhambi kahle, ubona ngazani kuyo phambili kuyalungiswa njani khonokho ongani kusolwa ngabantu?
Ukuze sibuse ngendlela efaneleyo kumele abantu babe besola phela. Nxa besola besimaka, bafaka ukhwethu, bafaka uxa, bafaka ukhwethu, siyake sibona lathi dho laphana sebekhala kakhulu ukuthi udlokhela mele sikulungi. Hhayi umbuso okhona lo owe-Second Republic, owe-New Dispensation, uyakukholisa ukusolwa ukuze sibone phela ukuthi abantu bafunani. Asilandaba nxa besola abarayithi abantu, lilungelo labo, kodwa thina siyaqhubeka silungisa njalo sinanzelela ngase besolile ukuthi kuyini kahle kahle abakusolayo singakulungisa njani. I-New Dispensation iyakuvuma ukusolwa, osolayo kasoli ukwenzela ukuthi sibone sikulungisise. Kodwa uzibuse sibili ulethile umehluko omkhulu elizweni leZimbabwe. Ngeke konke kuvuke kulunge ngelanga linye, njalo lalezo zikolo ngeke zakhiwe zesemnyango womuntu wonke, ngoba phela lathi siyanda phela futhi abantu.
Akukhulumele abantu beZimbabwe batshele sibili ngozibuse.
Ukuba lozibuse kumnandi, umuntu ngamunye ngamunye selelungelo lakhe lokutho akuthandayo langakuthandiyo, aphinde atsho imbono yakhe. Yikho phela le constitution yeZimbabwe sesiyibumbe kutsha, safaka izinto esifuna zisincedise sizenze zenziwe, ngoba umbuso welizwe usukwabansundu. Yikho phela uthola ukuthi abantu sebelima balime khonapho kanye kwakuhlezi khona iBusumani, lilengisa inkalakatha zendevu. Laye lamuhla umuntu omnyama usesima khonapho kulelo plazi, kuleyo ndawo umlungu ayekholise khona.
Kodwa-ke abaphikisa uhulumende kaMnangagwa bathi akulalutho lokungathakazelelwa nguZulu lonyaka ngoba abantu bahlupheka okumangalisayo eZimbabwe. Omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Andrew Nyathi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra othi ayisikho lokho abakulwela empini yenkululeko.
Uzibuse kwaba lebatha baba kwakhilizeka, uzibuse samlwela samthola. Njengabantu sasivele singalwela uzibuse yedwa, sasilwela lenkululeko. So babemele beze bezochata bebabili inkululeko lozibuse. Manje-ke kwasekutholakala uzibuse laba abanye basebesibona ukuthi inkululeko uzahlupha ngoba kutho ukuthi abantu bazakhululeka ukuthi bakhulume bakhulile ukuthi benze lokhu lokhanda lokhana manje singabantu ababebambekile so belengqondo yokuthi bona bazithandela amandla okubusa so base bequma into kankululeko le ukuthi hayi inkululeko kayikimi kancane
yikho yini khonokho elakulwelayo Nyathi
hayi sikhathana nalokho esakulwelayo baba lokho esakulwelayo kakunje esasikulwela njengoba nangisitsho sasilwela ukuthi sibe lozibuse uzibuse esitsho ukuthi inotho yethu ngeyethu inotho yethu siyazakhela umnotho wethu siyazibumbela thina sodwa umnotho wethu sincediswa ngabanye ngokubanyusa ukuthi hayi madoda lina ngani thiwa lapho lilento eliyiphetheyo ezani lapha lisincedise ngalokho elikuphetheyo lizosifothole into leyo kumbe lizosiforogela into leyo yenzela ukuthi izinto zikhona ukuthi zihambe so independence yakhona kasilayo uzathola ukuthi amakhokheli bayagijima bayele baye eGermany baye eChina baye ngathi ngaphi into lapho esibafuna khona sibafuna echolotho sibafuna echinamora sizokhuluma nabo sikhulu silungise ilizwe lethu siliphakamise sonke nini njengabantwana belizwe hayi ukuthi kube lokho kugijima kuyiwa kwezinye indawo lezo thina sibona ngathi ngokwenza njalo kwenza ukuthi uzibuse wethu ephuke angabi uzibuse oqondileyo angisakhulumi ngenkululeko ngoba unkululeko abantu ma bekhululekile kabathi ma betshengisela besithi bona hhayi ukuhulumende wabo lapha kule nto engihambanga kahle kabathi bedutshulwa ugovernmente wabo so ungabona ugovernmente wabo esenguye esebulala abantu noma esesithi kakwazi ukuthi babulewe ngubani noma esesithi hhayi ubona ngathi babulewe ngubani kodwa emebukeni kutho ukuthi siyabe sokunohlupho inkululeko sehluphekile seproblem now sokumele ukuthi abantu bawusukume bona bathi kugovernment hhayi bo ungani kuthiwa wenehluleka batshintshe bafake omunye ozakwenza ukuthi inkululeko abe khona sikhona ukuyazilimela sikhona ukuyazivuyela sikhona ukuzihlanganyela khona ukuzikhulumela khona ukwenza yonke into esifuna ukuthi siyenze ngenkululeko so ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazivele abakufunayo
umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 39 Embracing Devolution for Vision 2030 ilizwe lezimbabwe selibuswe libandla elilodwa selokhu elathola uzibuse